Senganamasiba
wenziwe mandla
ngela baba mkhulu
koka lwenduna kaZulu unhlanhlama ngwendiweni ngobukhosi besizwe sikamthokazi
inkosi yadingakala kakhulu 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 kazi
konke kwinokwenza ukuthi eZimbabwe kungani kuyavinjwa sibili siyabona ukuthi ubulelani lobhekela khumalo kwakumele agcotshwe kodwa kwathiwa akukho emthethweni ngakho akukhona ku-constitution liyazama yini ukuthi kulungiswe i-constitution ukuthi kufakwe-ke khonokho i-section yokuthi kumele kube lenkosi
hayi lapho babadube laphana yize mntu omdala nxa umuntu esekhuluma ngokulungisa i-constitution ukuthi inkosi ingene ukhuluma yize yeze akudingisisi khonokho akudingisisi nxa into ingekho emthethweni ingavalwanga umthetho isemthethweni nxa singabhalanga phansi babadube ukuthi fokadube ungabhemi isigazo sakho laphana ekhefa leliyana uyazibhemela isigazo sakho kodwa ngelanga sesithutsha lebhakane lithi fokadube licala ukubhema isigazo sakho laphana ekhefa sokuyimthetho kuyafanana nalokho inkosi ayibhalwanga ku-constitution yikho isemthethweni i-constitution yona kumele ibhale sobala ukuthi asivumi inkosi then sesilandela lokho kodwa ngenxa yokuthi kukhamisile isemthethweni laba abafuna ukuvimba inkosi yakithi ababhale ku-constitution ukuthi inkosi ubulelani kangeni emthethweni la sokungenile kodwa kathesi usemthethweni jikelile
Dladla indaba umoya wagcotshwa uba inkosi yakwamambo kodwa ubulelani yena engagcotshwa
anti phela lapha baba sisemhlabeni sihlala sonke ezombangazo siyabona lokhu kutshengisa isandla esiphuma kuhulumende okhona namhlanje siyakwazi ukuthi umnyaka odlulileyo uhulumende wakhupha izimali ezithize ugcwalisa izimota opetrol amanzi konke ezimoteni zezinduna ziyazivela ngaphi ngaphi ukuthi zimkhaphe zenze konke yikho ke bamphusha ukuthi yena angene laphana avimbe ubulelani ngendlela yakhona leyo so lingacabangi kakhulu lokhu lakho kuyakhuluma ukuthi hayi lokhuyani kukhuluma ukuthi akukho emthethweni yikho ke akumelanga ube lenkosi hhayi labona ukuthi sesikhuluma yize leze ukuthi ngapha bathi hayi siyavuma umambo kodwa ngapha sithi hayi umzilikazi hayi ukuzibonela nje mathupha ukuthi lapha yintsolo nje kuphela
besabandiweni
besaba thina dube
yakwazi ukuthi lithi alibesabi labe sishone kodwa ukuthi liyakhuluma lithi asibesabi siyabafuna kangezwa sibili abantu begiya besitsho njalo ukuthi bathi alesabi lutho kunjalo
lapho baba thina into esiyikhangelayo yile sesiqede isikhathi esiningi 40 years lapha sidubeka sibone ukuthi siphila kanjani indlela zonke sivula izandla ukuthi hayi asikhulumeni asenze lokhu asenze lokhu asenze lokhu asenze lokhu kuyafika kumuntu ukuthi hayi mfowethu kukhanya yani awufuni ukulalela inkulumo zethu yikho ke sesiqalisa ukukhuluma ngendlela ejulileyo khathesi nxa sesikhuluma ngohulumende wakithi sikhuluma lokhu ukuthi khathesi sesizenzela okwethu ngoba sokukhanya sobani ukuthi awufuni kulalela ngendlela leyo nxa besihlabela ingoma leyo bayikhombela khonale esigodlwane ihalali ukuthi hayibo selidlulisile kakhulu
ngithatha leli thuba ukuthi mbonge induna kaZulu uhlahla yamangwe ndikweni asihlanganenise ngabaphilileyo ngeviki ezayo
kanjelo khokho bethu babethethela amadlo.